Zika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Sina njengemuli yakwenziweni sathatha idecision lobo funa ukusitshela ukuthi ngikathile zibule uvele watshelwa ngubani.
Abomdeni wenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni bathi uNdiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba akulamuntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yephetulo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi iphetulo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha iveli yaxothana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni. Kutsho ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo. Angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivingaveli. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini? Yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota. Kutsho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezelayo intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imitshova izakhwela. Njengoba sethile ubaba uMduli Ncube ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutsho ukuthi vele imali intengo ezakhwela ukwedlela lokho ekuzokhona kathesi ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into ziyabhedla kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha engehla bayehlisa. Ngobabona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutsho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo. Iyabe lokhu iqonga kuphela ixothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezithi nisise ukuthi kayisiyo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize ngoba nxa odizinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esukwini ngoba imali emsikeni tintshitshile isintshitshi namhla. So urhulumente wakhona yena okhweza amafutha lo imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondelele mafutha labo sobhizinisi labo abatshaya abahlala betshaywa luvalo ambona ngathi sokulobu ucwilile lobusela phakathi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abezanu-PF bathi akunjalo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Spanda onguye osungula lingxoxo.
Ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana lokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi inhlelo eziqondileyo njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankakwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi kwaba yisikhatshana kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankakwa vela kumthathela ngansuku zatshwala. Umnankakwa wehluleka azehluleke le zinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe. Umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili lo mngane wakhe uGawule esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamtshini umgabe ubehamba nge-Ezimbabwe lo ubaba lowu uhamba ngendizamtshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane akubona ukuthi isikafu sigqoka njani wena nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohamba lophawu wena njengembuzi kuyayangisa kuyinto embi ikakhulu nxa kuyikuthi ngalanto ayithengisayo ngabe kathi sikunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe esasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda baba Gawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident uthena upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke khonokho hhayi thina kithi akuyangisi kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo ngizakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe edwela induku yakhe noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana umuntu omkhulu kakhulu even lati ngizitapa yabona abantu bezigqoka lezikapu zakhe ezigqoka ziluphawu lwethu yike fanele besibonakala khona silandela khonokho laye kwenzayo simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezibelihisele behambela sethwele sebegqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka le ngwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano akumangalisi lokho kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into labo zenzondo ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngambuso welizwe isikava isembathe esinjengesikava sizayo asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu kona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo ngekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo. Umnankagwa labomthuli bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo asikuthandi lokho ngibone ngani singathukana ngezinye indlela kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa yikuthuka isizwe asiwekeleni lokho.
Kothi induku lesikafu akuhambelani baba Gawule
awuhambelani kwakulwiwa
kuyahambelana kakhulu into ehambelana induku lesikafu into enye into eyodwa akulwelweni
ihlamba leyo kawo
esese inyani wagwetshelwe ukubulawa elweli lizwe leli akukho into emangalisayo khonoko ukugetshelwa ukubulawa yisho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo bayalingana
kunabantu abaningi ababulawa emfoti singeke labantu bekhulumi kwezimbi kakhulu no kawole kawole omnangagwa lo elikhuluma ngaye lo umnangagwa lo elikhuluma ngaye lethi wagwetshelwa ukubulawa asikhulume ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhuluma ngabantu abafayo angithi sikhuluma ngabantu abafayo ngegugrawundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begadinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathini esithi we are able to feel for ukuthi umnangagwa wagwetshelwa ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye amaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesikhiwa be-emulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangala ithi namhle fake isitafu uNkomo wayethwala induku ulandela khonoko kwakusenziwa uNkomo kanye
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu-P F ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhle Mangwendiweni lithi umnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho emandebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwendiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lo sefuna ukusitshela ukuthi kasile zibulo uvele watshelwa ngubani. I wrote the letter, mina personal ukhuluma layo. Ngahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-Office of the Minister of Local Government, yayafika ku-President. So sengumgabe by then, ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo bafaka ibizo labo lahamba na. Kambe ngikhona bezokukhontesta lamhla. Kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba indlu yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe babuzeni balayini apho abantwana bakabhudi from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basuke sazi kakhulu sebe sazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba leyana yakhulunywa long back yangena e-High Court yafika yafeyila wasala phansi nogogo Masuku. Masuku explained everything. Ungasilalela idodi le. Sanchari may is the chief.
Umnumzana Wilson bancinyane ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhla amangwendiweni Sikhangele okusemaphepha ndabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business of Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonan balaleli sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu siza ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabonzulu umabutho moyo lapha izolo ntambama. Etumele abantu sibili siza ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bona lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha. Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka iFramachine South Arabia izomthatha umnangakwa eHarare mbisebhula wayombe sanga imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandlan why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesizi lawo abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke ubuhlungu bungabiki ithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi
ngithanda ukubiza ngokuthi ngikhuthe ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uShifundiweni uNhlanhla Yamanga ngithi mina njengosizalwane salapha intaba zinduna thina sikhethelwa izanu PF induna thina induna ngeyethu dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhinga ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi induna yethu sikhethelwe ngubani batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zezanu PF abangena ngokuyanga bengalazi imota bedinga izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe ethu induna thina induna yethu kasifuni layo njalo induna yethu thina siyayithanda nxa izinduna lezo ezebhinga zilamandla ukukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziyekhupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi njalo onguye osebulelilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe undiweni thina undiweni kasifuni laye kazange abekwe ngumnangagwa kazange abekwe ngumgabe bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna uyaziwa induna kazibekwa ngayizanu PF akuqalisi ukuthi kube lezi nduna ngenxa yezanu PF so nxa induna zebhinga lezo zilamandla ukukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa odubaba
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo uMalesi Chisayo uphuma lapha eJolojo eWard 8 ebambanani. Esami sicelo umsakazi ukuthi cela ukuthi izame ukuthi sithwelele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi. Kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwe ukuthi kahle kahle yini laba yenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi ngoba nanku bavotelwa phela kodwa asibaboni sibagcina nje bekhankasa lapho. Kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Liyeke le ndaba le nje sami sicelo nje le ndaba yabo gawule le labo chuma lesi zisibuhlungu kakhulu ngoba into abazikhulumayo nje into ezingela ngqondo angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani baphiwa malini abantu bababona bahlupheka asilamgodi siyafisa ingabe ukuthi amakhansila asigebhela amadamu nje noma ugovernment awuyahluleka kunyasilasikhali into eziningi manje izifuyo ziyafa asilamanzi ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi bahambe ngamalayini ngamalayini begebha amadamu lokho singakuthokozela kakhulu ngoba kuningi vele siyakwazi ukuthi lokho kumende azehlulekela esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo simancane ngendaba yokugawu lesisikuzile umbhedo wabo lakochuma
njani balaleli okhulumayo ngugcinekile sikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi ngihlala ngisiswa nje ogawula labodinga umuzi phuthi abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kustudio 7 manje ogawulaba bebekhuluma intando yabo berasa mpela kutshengisela ukuthi kuzani bayasutha bakudlayo kukhulu kuzani she bayasutha thina abantu sisokola silamba kathi sendlala kuyalanjwa inkomo siyafa amadonki kuyafa kuyacuba bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle ezanwini bayasutha mpela kutshengisa ukuthi bayasutha kanye labodinimuzi futhi so thina esingalalutho esiludlayo kuzani siyalamba manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona sinjalo thina esigabeni sethu kompoyi lapha esibhedlela sakoyingwe lesikolo sakoyingwe yakulamanzi siyahambe sibhedlela khona ngale sekha amanzi emfuleni sihambise esibhedlela nesigaba ngesigaba abakoyingwe abakompoyi kithi ngapha sithuthele amanesi amanzi siphinde sithuthele lamatisha amanzi sasonto esijabulisayo senezibona kibo kusho ukuthi kubahambela kahle thina ngabe izikolo zethu azilamanzi amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besezikolo befunda so kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenzi i-food for work sisebenze futhi for week kusho ukuthi ngelanga okuyabe kumele kuyilanga le-food for week kumele sisebenze kuyahle kuthiwe khona lizasebenza la esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi sasonto e-right nale ukuthi bona bebe bekhuluma ngani babona kutshengisa ukuthi bayasutha ba-right so hayi kunzima ezimbabwe la awuhambi kahle
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule ukuba nanxa lirekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachumi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele Ukraine ngelemelika esithi ele Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elama-Democrats. Kambe iyoza lankomoni? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwathiweni kweMelika khonale emuva bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayiphikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, high crimes and misdemeanors. lena ngolimi lwabo lwe constitution abese siyathoniswa ku senate ibe yemkhiphayo ngokwamacala abethuse ile nkantolo engaphansi ngokunjalo kumele sikunazelele ukuthi i political process kayisiyo nkantolo uZulu kuyadinga ukuthi aveze ukusekela lolo daba ukuya ke emphakathini kusiyakhulunywa emphakathini kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kuka Trump esikalweni
nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba bathina abantu
abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo babona ukuthi kakula president onguntando kayiphikiswa kwelemelika bayakuthanda kona lokhuyana bafuna ukukubona kusebenza ngapho bayakhala kabantu neparlamente ethu engelamazinyo engalumiyo engenzi lutho eyekela upresident esenza lokho akuthandayo base befisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi iparlamente ibe lamandla izimbele ukuchathazwa kwamalungelo abantu upresident abe ngapha kanzo komthetho njengaye wonke umuntu kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokho kwenzeke eAmerica ukuthi lakithi ngabe kunjalo
abebandla lika Trump ama Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama Democrats ubona izala nkomo nemaphetholweni lapha
kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo kuHouse of Representatives akusela question akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazwa kwethulwayo umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakuSenate abangama Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni okwakhathesi kafika baboni besiya kulomango basemekude kanti ke singakhohle ukuthi kuza nxa ngabe icala leli lisiyafika kuSenate baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili kumele bali-adopte ngemajority ama-senators basho ukuthi hhayi singalalela singathonisa udaba lolu baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kibo yingakho-ke ama-democrats esenza ukuthi uZulu abe nguye ofuqayo kulokho kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona ukuze ama-republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa athi angavume ukuthonisa amkhiphe nxa engasamkhiphanga abantu bathi hhayi ligcine umuntu oyisigebengu bakhiphe lawo ma-senators so ama-democrats yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump ngibona hhayi ngabakafiki lapho
umnumzana efidlela ncube yincwethi ecubungula ezombusazwe jana elisitumela zona khonapha enkundleni yeFacebook kulo Arthur Khumbu Ncube uthwena Morning Nkomo uThembani Jiyana uthwena Mr. Nkomo sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lohlelo nizamkhipha nizambona ukuthimbani ke lapho Jiyane kuzoba lo Vanele Nkomo uthi wena uNdweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo sikwele Changane kophunyuka lupane Regina Masina is watching Innocent Anyon wena uthi wena ngilalele mfowethu Sogazulu uthi I'm sorry ingoma emnandi kakhulu yesiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili intengo yamafutha ezimota isibuye yakhupu kanjalo abo mdeni wenduna womnumzana Nhlanhla amangwendiweni bathi Undiweni uloke induna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo half past 7 ntamba maphela. Mina lani asibeni sonke kusasa ekseni ngasikhathi sinye half past 6. Olivalelisayo nguntungamili inkomo. Litshone kuhle.